Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni sezano PF esamaland barons bakhona onyasha chikwinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamaland lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilela bayabhadala imali njalo bayaprotectwa izano PF so izano PF kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamaland barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefuna ukwenza ama-fundraising njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections so hayi yikudlana ngesikhathi njalo ukusibamba amehlo ukuthi sithi uhulumende sezimisele ukubopha ama-land baron as long as izano PF ingazimiselanga nje ukuthi iqale izilungise yona ngokwayo idibane lo ndaba le-corruption then siyadlala nje njalo siyasiqedela isikhathi
Ukubotshwa kukaGonye ngeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapolisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanu-PF.
Amapolisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje okokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatheli zendaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kwendaba lwakhona sibone ukuthi nje luyacina luphele nje luchabalale kungelanyitshelwa kujesiswa kumbe mhlawumbe ukugwetshwa komuntu sibe babangaki abantu esibaziyo ababotshiweyo besethiswa amacala achiyeneyo kodwa becina bephonga uyekelwa behamba the sesingakhanyela nje ukuthi abantu ababotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawona ngalutho abantu abafana nabo anani abangelainto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabama-land baron nje betshiwa nguhulumente behamba so yi-window dressing leyenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophile ke umuntu
Kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwama-land barons lolu luqedwe
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lo ndaba ye-corruption ngoba konke lokhu kubangelwa yi-corruption njalo konke lokhu kubangelwa ukuthi abantu laba babe namandla benyathele ukuthi bona bangabantu bezano PF ngoba akula land baron ongayithola engaso yezano PF wonke umuntu oyiland baron umbe umuntu othengisa iland uyabe lama-connections kuzano PF ngoba uyabe le protection so nxa bona njengeparty beyizano PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje edlelwa izimali bethengiselwa ama-stands abe esendaweni ezihamba amanzi or ezigeleza amanzi so ukhulumende kakho emaqinisweni nxa esithi usebophile ama-land barons ngoba ufuna ukwelapha ikhanda elitshayayo kodwa engakhanyelanga ukuthi okubangela ukuthi ikhanda lize litshaye kuyini